sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kodwa ngikukhangelele ukuthi hayi ikhisimusi esiyangena kilo alilihle sibili iyakhanya ukuthi kulokusilela silo kumangalisayo okukhona phakathi kokuphila kwabantu umumo esiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe njengoba iZimbabwe nje ilamabandla ezombusazwe amaningi ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo lokho lana kuzokubunjwa uhulumende womanyana kodwa kathesi angitsho ukuthi kumbe kulungiselelwe ukuthi kubunjwe uhulumende womanyana ngithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalihlangaphi ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe wahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqakathekileyo ngoba kambe shiwo abantu nxa bengapha abantu bengasala bebusa izihlahla yini